Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili ekuseni ziku 16 emfufu 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ibandla lezano PF lidinga imali eyizigidi eziyisikhombisa lenkomo ezedlula ikhulu lengxenye emhlanganweni ozenzelwa esigodini intengo yenye impahla ezitolo ibikwa isehlile kodwa ubunzima lokhu kuqhubekela phambili osiphatheleni bengilandi labo bakhala ngokuwa kwesisindo semali yohlobo lwebond umthethwandaba wemelika ulahla udaba lukantombazana ophila ngokubukisa umzimba wakhe othi wayethandana lomongameli Donald Trump obefuna ukuhlawulwa esithi uTrump wamgcona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezano PF lithi lidinga imali eyizigidi eziyisikhombisa i-7 million dollars lenkomo ezilikhulu lamachumi ayisithupha lantathu 163 emcimbini walo oyenziwa minyaka yonke i-Annual People's Congress ozenzelwa esigodini esigabeni seMatabeleland South ngompalakazi. Ophethe ugatsha lokuphatha inhlelo zebandla umnumzana Obet Mpofu utshele umsakazo we-ZBC ukuthi bebelomhlangano izolo esigodini lapho kade belungiselela khona lumhlangano ozayo ngompalakazi. Intengo yokudla lenye impahla ezitolo ibikwa isiqalile ukwehla. Lempahla kade isususwe ezitolo isibuyiselwe lanxa ingayisiyo yonke intengo esiyehlile. Iphephandaba le-The Chronicle elanamhlanje lithi intengo yempuphu eyisisindo se-20 kgs ebisithengiswa nge-$20 isisehlisiwe yaba yi-$11. Kuthi ichukela eyi-2 kgs ebesiyi-$3 isehlisiwe yaba yi-$1.80. Irayisi lokunye lakho sokwehlisiwe intengo. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube utshele untungamili Nkomo weStudio 7 ukuthi sisasibi isimo.
Lanxa ungasafani leviki leli elidlulileyo laleliyana elinye ulokhe kunzima kakhulu. Amalayini imizila ye-fuel lokhe imide, lokhe kungakatholakali imithi emafamasi ngendlela efaneleyo. I-transport ikhwelile yasuka ku-50 cents ya ku-75 cents kudola ngokunjalo kusiya ngendawo. Usizi lokhe luqhubeka lusiya phambili, akukaguquki lakancane.
Akukaguquki kodwa uyatsho ukubana sokunganeni nonxa kuqathaniswa la kuviki edluleyo ngokuya kwesikhathi mhlawumbe kunsukwana ezilandelayo ubona uqhubeka usiba njani umumo?
Ye, umumo lo odaleke emavikini amabili adlulileyo ungaguquka usengatshintsha uphele masinyane, kodwa umumo odaleke eminyakeni engu-38 edlulileyo yoza kuzima ukuthi uguquke. Ngikhuluma ngamaphotholi kuyo yonke indawo, ngikhuluma ngezibhedlela ezingelamithi, ngikhuluma ngezikolo ezingelazingwalo lamatitshala ngendlela efaneleyo, ngikhuluma ngokushota kwe-electricity, ngokusweleka kwemisebenzi, ngikhuluma ngohulumende ongahloniphi imithetho yabantu, ongahloniphi amalungelo abantu. Lezo zinto zizahlala zikhona ngaphandle kuze kube lenguquko engqondweni yabalaba ababusayo. Lokho okunye okuncane kokuthi kukhwele izinto zehle zikhwele kungasuka masinyane, kodwa kukhona futhi okokudaleke emavikini adlulileyo okungeke kudlule, okunjengokuthi nxa ngabe intengo siye phezulu okunye kaso ziyehle futhi kuyele phansi.
Vathini abantu ngomthelo we-2% asebe uthathelwa nguhulumende kuma-electronic transactions?
bayakhala kakhulu abantu ngokuba isenti yonke emntwini olobuyanga obungaka njengabantu beZimbabwe iqhakatheke kakhulu. Ngakho ke kuqhakathekile ukuthi bachazelwe abantu ukuthi imali yakhona nxa ithathwa izasetshenziswani. Ngokuba kubuhlungu kakhulu ebantwini lokho abakubonileyo phambilini ukuthi imali iyathathwa nguhulumende abuye nje ayezitshayela esikhewini azidlela ayiqede du imali yabantu. Ngakho ke nxa ngabe iyabe ithethwe leyo mali kumele isebenze kubonakale kube le nguquko empilweni zabantu. Njalo ke kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abangabe bengabantu abangenelisiyo esingathi thina ama-safety nets ukuze abantu bangalimali kakhulu ngayona le mthelo ngoba vele abantu bale mthelo eminingi abayibhadalayo phakathi elizweni leZimbabwe.
Bakhona Ncube abathi udubo olukhona lungalungisiswa kuphela kungaba lokuvumelana kwezombusazwe phakathi kweZANU-PF leMDC. Ukubona njalo lawe na?
Ye, kukhona kuleqiniso kukhona lokho kanti kayisikho konke okudinga ukuthi kulungiswe ngokuthi kube lo manyano phakathi kwamaqembu ahlukahlukeneyo ikakhulu iMDC leZANU-PF. Okunye kusengaphela kuvusa yona iMDC yodwa kumbe kuvusa yona iZANU-PF yodwa. Ngakho-ke kumele sikuhlukanise konke khona lokho. Kunezinto ezinjengokudaleka kwemisebenzi asozinto ezingenzeka nje mayahlayana kungalungiswanga ezepolitiki ngoba ezepolitiki yizwe ezadilisa umkhonomi welizwe ezenotho zelizwe. Ngakho kumele kuqale kulunge kwezepolitiki umhlaba ubone ukuthi kulungile ukuze laba abafuna ukufaka izimali bakwazi ukuthi imali yabo ivikelekile ngaso ziguquko kusasa icine sidliwe ngobuhuquluzo obuba khona elizweni.
Kodwa uyakubona yini ukuzimisela kweZANU-PF ukwelula isandla ikhulumisane labeMDC ngoba sesike sabezwa beZANU-PF kanenge besithi kabasoze ba khulumisane lo chamisa kabalani lokwenza la yibo abanqobayo kukhetha.
iZANU-PF ihlukene phakathi bakhona abacabanga ukuthi kuhle ukuthi basebenzele amaqembu amanye la abezombusazwe njenge-MDC ikakhulu kube khona abangafunda kuzo ntamo likhuni abathi kakusetshenzwe kweZANU-PF kuze kube phakathi. Into enkulu yokuthi labo abafuna ukuthi kusetshenziswane lamanye amaqembu bakhulise amandla abo bakwazi ukuthi bafuqe ngamandla abo wonke ukuze kwenzeke lokho. Kayivumelani ngento eyodwa iZANU-PF angithi sizakhumbula ukuthi sasuka kule kundulo liyana ekamgabe lapho kade kukhona kuze namhlanje kabakagxili kahle sibone ukuthi abalamandla phakathi kwalokho okuthiwa phecelezi ngama-hardliners lama-reformists ukuthi ngobani abalamandla. Kukhona abafisa ukuthi ngabe kule nguquko kusetshenziswane labanye njengabantu beZimbabwe kube khona abangafuni ukuzwa. Sisezabona-ke emavikini lasezinyangeni ezizayo ukuthi ngobani abalamandla phakathi kuZANU-PF.
Alo-ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo abantu abaningi bathi bathwele nzima ngokuphandela imuli zabo ukudla ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe. Kesizwe umnumzana Solomon Sibanda esungula ingxoxo enzwe nguGibbs Dube lezizalwane zeZimbabwe kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana ebulenjini iFacebook kupheji le-VOA Ndebele.
Inhlupho ndoda lapho esibhekane lazo yazi ukuthi zinjani? Azifuni ukuthi sisonke uzikhuluma ngoba kezivelile. Kumele sikhangele isisusa sakho. Uyabona into esiphambanisayo khathesi lapha koBulawayo elizweni lonke okuphithizela lokhu ngemali ngamazwi kaminisa ukuthi uminisa waphongothisela abantu bekhuluma bezidlela inja yabo bekholisa bevuma ukuthi ibhondi liright engakhathalekile kodwa yena wabuya le nhloko yeproblem wayiphosela abantu.
Yini linki engekho?
Baba
inki yangkhona kuyini
ukuthi wakhuluma ukuthi lokhu okwenzakala ibhondi ayisiyo mali uyabona. Vele bekwazi abantu ukuthi ibhondi ayisiyo mali uyayibona inkinga yakho.
Siyakuzwa baba,
kodwa ke kade bekwanisa ukuthi ba trade bathengise sebekwamukeli. Kodwa yena uthe sevele sekhuluma ukuthi ibhondi ayisiyo mali into zonke zajika kade abantu badubeka koBulawayo. Kona
wena uphila njani nxa liphuma lisiyatshona?
siphila nzima ndoda sengutshela iqiniso abantu sebengani izibonda ngabantu abacelayo ikakhulu abantu abaphila inormal life akade bengadili kunzima ndoda akunzima kubuhlungu ngoba yibo aba-affectwe kakhulu ngokukhwela kwezinto besebenzisa imali abalayo sebesesaba ngembali enzakeleyo
wena-ke nxa sithi liphuma ilanga njalo siyatshona uyabe usenzani uphila ngani
mina ngivele ngiyimpentsheni ya my salary is about $50 ngoba sacilwa ngugono laphana konke into zabo so ungakugulela khonapho ngila bantwana abasezikolo akulanto ongayenza nxa ungakwazi ukungenangeni ubukhurukhu ngoba vele i-government yethu sitrain ukuthi sonke sibe ngamadila ophila right can survive allright
ye ngizokuthosa silo baba usithole ecingweni baba sithole kunjani
hhayi kuphila ileli lizwe sekuzikuthila ngomsawe enkhulu banxa ungazange wangenangena njealokaelibabalo osande ukukhuluma akulanto ongayithola so uhamba la usiyangenangena ebantwini vele nje abanjani abakhalayo uba le nto yavenza uzithengiseyabo
uthi sithatha omunye ubaba lapho-ke osecingweni kuthiwa mbani ibizo alo kuthiwa ngumama salibona linjani mama
siyaphila njani lani
siyaphila kakhulu sixoxa ngokuthi eZimbabwe liphila njani ilanga liphuma lisiyatshona lithatha ngaphi imali njengoba kulaa msebenzi
zihlalele nje imali yakho niyayibona nga
kuphile kanjani ke mama
esitolo akuthengeki into zakho ezaziyekisa asisebenzi sihlalele kudla ziyaphiwa yini abantwana
o abantwana abasemazweni
eolina
kula bantwana abangaka basemazweni
i-one
o uyazama ukudumezela imali Yes, so imali yankhona engayidumeza lenelisa ukuthenga ngayo yini
siyathenga mbijana khonokho
akusitshele kuluhlupho olibhekana lakho silo ongathi luhlupho inkalakatha kuyini
uhlupho oluningi nje into ekudurayo kuphela
yebo phela igcina nini inyama
inyama ayi inyama iyadura okungaziyo kuyafanana konke
pho manje udlani mama
sizokonokho ukudle ungadle kuseni unathitiye uzuye mdlantambama njengakudala khonkhana sasikwenza kudala yikho esikwenzayo thina siyabe sigcina ukuthi kumbe singadlala kusasa
wena ulapentshenini mama
angila mina anti amakhiwa laxotsha amakhiwa esasewasebenzela in
wawusebenza ngaphi
dala efulabhuzi kudala amakhiwaungakabi ungakafiki imvilaphana amakhiwa anto ase ahamba
Oh so kodwa babekubekela yini ipentsheni
angisho
so wasalongela lutho mama
eya kungalalutho
hayi phosake lokugcina ke kukhulume lohulumende ukuyini ongakutshela uhulumende
ungatshela abantu abesabekayo labo
abatsheleki la
siyabesaba thi
hayi siyakuza sibili lingadina kusasa edewa mama sibongile
libongani lapho into tshela amavoti
babetsho njalo abantu
nalikwazi ukuthi yikho kwayenzakala bathenga umalaba
yebo phela thina sizokuthiwa-ke umnanga kuthi wanqoba sibili watshaya kuhle ngokukhuluma kwakhe
kwadliwa lapho
yebo phela hhayi sibonge kakhulu edewa mama ungadina lokusasa sibili sibongile
ambongile lani
babhayi mama
bayi
ngizokuthiwa sesilo muntu ecingweni lapha kodwa ngizuthi silobani imfowethu kunjani
yaphila ndile nkulu kunjani futhi
ngiyakuphila kakhulu nkulu malobani
umsuduzwa ndlovu
nxa liphuma ilanga lisiyatshona ilanga abadala badleni abantwana badleni
hayi kunzima duke msekhaya ngomhlaka-27 lenyanga edlulileyo ndithole laphana endaweni yakithi etsholotsho laphana edorobheni ngathola kungela drinki kungabonakali lutho amafriji ekhala umoya ngabona le bantu belayinela ipetroli okusho ukuthi le nto yaka-2008 lena ifikile so okunzima laphana ekhaya kunzima kakhulu ngoba le mali yakhona kunje ayitholakali ukuthi ngaluba mhlawumbe kuya ngami ilizwe lala kuyinto ethengisekala besoyithengisa nje sishare imali sesikhohlwe ngayo ngoba manje into yalaphana iyenyanyisa iyeyanyisa futhi kunjalo mina angesho ukuthi nijeni ngisola abaphathi abakhulu bona laba be-m d c ngoba yibo abahamba besiyacela izinto ama-sanctions lena and ama-sanctions lawa bazame ukupanisha abarezan p f ama-sanctions lawa ajike ashaya izakhamizi
labo-ke ngabanye abaxoxe lo Gibbs Dube kwihlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana ebulenjini iFacebook kupheji le-VOA Ndebele sizezwa abanye njalo kusasa Ave Zimbabwe abahlala eSouth Africa bathi bafuna uhulumende avimbe iziphathamandla zakhe ezifuna ukuyayelatshwa phandle kwelizwe zibalekela izibhedlela ezelatshwa uzulu wonke. Ave Zimbabwe laba bathi lokhu kuzakwenza ukuthi uhulumende asebenze gadalala ukuvuselela izibhedlela lezi eseziphenduke zaba yindawo yokuyafela inkulungwane zabantu makhaza. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umbiko wethule esikhulumeli se-ofisi kamongameli umnumzana George Charamba oveza ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe bayelatshwa kwele South Africa usuthi ezinye izalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa zingathokozanga ngisho lakancane. Ngaphandle kwamnumzana Chiwenga, umnumzana Charamba uveze njalo ukuthi umphathintambo ogatsha lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, laye ubeselatshwa kwele South Africa kanti usazophinda abuyele njalo. AbeZimbabwe laba bathi lo ngumkhuba omubi kuzafuze umiswe ngoba wenza sengathi impilo yeziphathamandla zikahulumende ingcono kulekazulu makhaza eZimbabwe otshona isiyafela ezibhedlela esizibulawe ikwehluleka kwahulumende. AbeZimbabwe laba lezinye izalwane zakwele Mzansi bathi bafuna uhulumende ethule isinqumo sokuthi abakuhulumende laba belatshwe ezibhedlela eselizweni njengomuntu wonke. Isifundiswa umnumzana Bongani Nyati uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende ngemva kokubulala izibhedlela iziphathamandla zakhe sezibaleka zitshiya uzulu esifa ekhaya.
Kwenziwa iziphathamandla zikahulumende kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi bona njalo mabegula bayaphathiswa basiwe ezibhedlela zase South Africa. Abantu kazana abaya kulezi zibhedlela basuke besiya khona ukuyafela nje ezibhedlela ngoba akusela kwelashwa okwenziwayo. Uhulumende nguye osebulela izibhedlela.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi senzo seziphathamandla lesi silihlazo kakhulu nxa kukhangelwa ukuthi yizo ezijumayela ukuthi abantu abeze eZimbabwe izinto sesendleleni yokulunga.
Mina ngikhaba ngenyawo zombili lento eyenzakala eZimbabwe esinsakavukela umchilo wesidwaba. Umbuzo wami ukuthi kanti lezi zibhedlela ezigcwele eZimbabwe zayakhelwa bani? Into abayaziyo ukuthi bafuna amavoti bavotele ngabantu babathathe babeke. Ukuthi bona ilungelo lokuphila komuntu ophiwa eZimbabwe kabalazi. Umuntu omele aphile yibo. Kuyikubukela phansi ilungelo labantu baseZimbabwe ababavotelayo.
Iningi lezalwane zakwele South Africa lazo zithi azivumelani lokuthi labo asebebulele ezempilakahle bazothola usizo kuleli. Bathi kumele kube lomthetho enqabela lokhu ukuze iziphathamandla zazi ukuthi nxa zingalungisanga ezempilakahle lazo ziza kufa mahlana njengabanengi. Umnumzana Blessing Ndlovu uthi lo ngumkhuba okufanele uZulu asukume awuqede.
Imalala ngendaba yalaba abaphathi basezimu angihambisani nako ngendaba yokuthi bona njengabaphathi kufuneke basilungisele, balungisele abantu, balungisele umphakathi wasezimu. Izibhedlela nakho konke abantu bayafa izibhedlela nabo abashone khona.
Ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa efakelwa itshefu laye wathwalelwa esibhedlela sakwele South Africa, akusakhulunywa-ke ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba wayehamba ubuthumuthume emazweni aphetsheya esiyakwelatshwa ikakhulu kwele Singapore. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana sebeqale ukuthenga njalo bethumela imithi kanye lamaphilisi kuzihlobo labangane ekhaya. Lokho izitolo zemithi ama-pharmacies aqala ukuthi asayemukeli imali yakwamanye amazwe kuphela hatshi uhlobo lwemali yama-bond notes. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Kulandela imbiko ethi abezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi ama-pharmacies abasathathi imali yohlobo lwama-bond notes befuna kuphela eyakwamanye amazwe, abanye sebebona kungcono ukuthi bathenge imithi phandle kwelizwe. Abanye eBotswana abalesihlobo labangane abadinga usizo ngemithi lamaphilisi ekhaya bathi sebeqale ukuthenga bethumela ekhaya. abadinga amaphilisi lemithi bathumela incwadi zikadokotela etshengisa ukuthi kuthengwe luphi uhlobo lwamaphilisi lemithi i-prescription. Umnumzana Edward Sibanda uthi evikini edluleyo uthumela abathathu ekhaya amaphilisi ngemva kwezicelo ezitsheneyo.
Kulezicelo ezivela emakhaya ukuthi sithengele izihlobo imithi lamaphilisi. Ukukhanya kuyasilela kumbe kulodaba lokuthi ama-pharmacies afisa ukubhadalwa ngemali yaphandle kwelizwe.
Abanye abafana lonkosazana Irene Dube bayangena kwele Botswana ukuyathenga amaphilisi. Bathi kunzima kakhulu kulabo abanatha amaphilisi okwempilo yabo yonke, kodwa ngenxa yesimo ekhaya abala ngenye indlela ngaphandle kokungena kwele Botswana bezothenga.
Amaphilisi asehlupha ukutholakala ngoba ama-pharmacy asedemanda i-foreign currency. Yikho sesibona kungcono ukuthi sizothenga ngapha kulokuthi uthenge i-foreign currency ngemali edurayo that side eyama-bond. Ubuye uthenge okulutshwane, at least this side ama-prices ayabambeka for amaphilisi. So yikho sesicrosa sizothenga ngapha ngoba ngale i-situation yangkhona ayisivumeli.
Abanye abezitolo ezithengisa imithi eHebron abaxoxele Studio 7 bathi bazaphathisa labo abalencwadi zokuthenga imithi lamaphilisi ezivela kubodokotela. Omunye othengisa kwesinye isitolo semithi, umnumzana Alfred Kwena, uthi bazwile ngesimo eZimbabwe njalo bazaphathisa belandela imithetho yokuthengiswa kwemithi kanye lamaphilisi.
We have heard about the situation.
Sizwile ukuthi kulesimo ngendaba zemithi lamaphilisi yeZimbabwe esingakwenza ukuthi siphathise labo abalama prescription ngoba sihlonipha imithetho yokuthengisa imithi kanye lamaphilisi.
Abezitolo zemithi bathi bona bathenga amaphilisi kanye lemithi ngemali yakwamanye amazwe, yikho kumele isigulane sithenge ngemali engayisiyo yama bond notes. EleZimbabwe libuka lingasela amaphilisi afana lokwehlisa ubuhlungu, ama pain killers kanye lofuba olokwehlela ungapheliyo awe tuberculosis. Ningu Martin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin. Lokhu sikudaba olufanayo bahlaba umkhosi abagulelwayo abeZimbabwe abahlala kwele Bilitane ngoba imali yemelika isitholakala ngesisindo esiphezulu kakhulu. Okunenga sikuzweni ku Ezra Chisa Sibanda.
Iwa ivuka ibhondi ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle kwelizwe. Lokhu sokwenze ukuthi abatshintsha imali baseBhilithane osiphatheleni phela balahlekelwe imali eningi kubangelwayo kukhwelara ukuqansa kwesisindo semali yohlobo lwebhondi. Unkosazana Ngrivan Ndlovu ngusiphatheleni weNgilandi onceda abantu ukuthumela imali ekhaya.
Ngitshintsha imali nge-1:4 amabhondi. Nginika abantu imali eningi kulokuthi ngibanike imali enlutshwane. Manje imali sisuke ihawa. So kungiluzisile khonokho. Sengize ngicabanga lokuthi ngime ibhizinisi kancane ngoba bekumele banike imali encane kodwa mina bembanike eningi.
Umnumzana Kenan Moyo uyagulelwa eZimbabwe njalo seswele ukuthi enzeni ngemithi engatholakaliyo.
Okusekhaya eZimbabwe kunzima. Abakhokheli bethu baqamba amangabe tshela umhlaba wonke into engekho bathi izinto zaseZimbabwe zonke zilungile. Bona bengagula bale mali bayaphuma bayekwelatshwa emazweni ngaphandle. Mina ngilomali umami ongela mali ukuthi ayekwelatshwa ngaphandle. La ngazi umdingilo kuyimadlana khona okuncane. Ema-chemistry yangkhona kakula mithi, kakula lutho. Kodwa bona bayabetshela umhlaba bethi yonke into ilungile, yonke into ilungile beqamba amanga.
Unkosazana Chele Dlamini ungomunye ogulelwayo. Layeke uyafakaza.
Mina ngilomama omdala wami ukhulile and ule BP bengimnceda ngokumthengela amaphilisi ekhaya. Manje akhwelile intengo yakhona and angazi bakithi ukuthi khona senza njani. Akwazi senze sifele ngabadala ekhaya. So sokusithi ke sokumele ngiqale ukudinga abantu njengoba mangekho ekhaya, sokumele ngiqale ukudinga abantu ke abaseke South Africa abazothenga behambisa noma etholakala eSouth Africa, but khona lokho ukuthi ukuthola abantu futhi uthumeza ngesinye futhi stress. Ay
umnumzana Alexander Ndoda uthi abaphathi yibo abenza imali swelakale ngoba yibo abanikazi be-black market.
Sokulo hlupho olukhulu sibili ngoba kathesi ma sithumela imali, imali yakhona kayisekho, abantu bayilindela amalanga amaningi La nga isithathwa besithi bayithatha sekuthiwa nga sekuthi bengayisebenzisa kumbe batshintshe ngamabhondi lawo imali sihamba siphela sokulalokho abakuthi ukuspina imali iblack market kayime yiyo esiletha udubo kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe zithi azazi ukuthi zenzeni ngomumo oselizweni ikakhulu abagulelwayo. Bathi kulobu nzima njalo sebephelelwe ukuthi basize njani lokuthi benze njani ukuthi bancedise izihlobo zabo ngoba imali dololo ekhaya. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umthethwandaba wele Melika ulahle udaba lukantombazana uphila ngokubukisa umzimba wakhe. Othi yena wayethandana lomongameli Donald Trump. Untombazana lawa obefuna ukuhlawulwa imali esithi uTrump wamgcona. Untikazana lo othiwa nguStormy Daniels wasa udaba lokuthi uTrump olandulayo ukuthi wathandana laye baya ecansini esithi yena ufuna ukuhlawulwa ngoba uTrump wathi umfanekiso owathiwa nguDaniels ngomuntu owayemethuselayo ngodaba lukamnumzana Donald Trump ungowamanga. Maithiwa yena ngqonywe isitabane isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla lezanu PF lithi lizadinga imali eyizigidi eziyisikhombisa i-$7 million lenkomo ezilikhulu lamachuma isithupha lantathu 163 emcimbini walo weminyaka yonke i-Annual People's Congress. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.